I-process ebisetshenziswa libandla le-CCC ebibizwa kuthiwa yi-Community Consensus Nomination isisezingeni lokugcina ibinama-stages angu-4 lokuqalade lingele-nomination elesibili kwi-verification and submission of CVs kwasekulandela ama-caucus alaphade kusiba lama-stakeholders consultation elokugcina kwaba yi-announcement of candidates lapho osokuphume khona amabizo luhlu lwabantu abazamela ubukhokheli be-CCC. Engikunanzelelayo njengoba ngisitho ukuthi bekuyiprocess. Iprocess leyi ngendlela ebanjwe ngayo endaweni eziningi mbona ngani ichiye yenze ama-divisions kakhulu. Engikunanzelelayo ukuthi ekugcineni nje maduze njengoba ukhetho solusondele akusoze kumangalise kwezinye indawo sesisizwa ama-candidates azimele wodwa.
Yes, singathi ukutsho ngaliphi khonokho baba Moyo?
Indlela i-process leyi ebanjwe ngayo ayisabangahle ngendlela zokuthi bonabo abasibakhangeleyo abangama-candidates ama-template lawa idokhumenti leyi ade isetshenziswa ifikele ezandleni zabo. So okudale kakhulu ukuthi indlela ade sebeyisebenzisa ngayo kungabi indlela efunwa ngabantu. So ke kuzima siyakunanzelela nje emawadini lapha lakuma constituencies abantu badonselana even lokukhampena kukanje kathesi njengoba nje ukuthi sisezingeni lokugcina ku-announcements of candidates kwezinye indawo ama-candidates asikabi wazi ukuthi ngobani. So engikuxwayisayo kakhulu ukuthi abazaba ama-candidates abadonse amasokisi sibili ngoba isima simanga kuhle la. Isima simanga kuhle lapha sibili ngoba hayi indlela eyabanjwa ngayo iprocess leyi ithiya abantu inhliziyo zikhala igazi.